awusoze uthi wena siye kumisana umloda uye dingo wakho umuntu unamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le. Kanti wena Nkomo wakwakubona ngapho ukuthi wena upase ugrade 7 mina ngipase uform 4 sesiya kugraduation wena uyegraduata labo form 4 inkokeli ezikupolati zawina amavoti amangaki balabameli bephalamende abangaki ephalamende. So singaze sathiya inja zifihle umphini ake siyekele ukuqambelana amanga sikele uzulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananini yibo abantu okumele bakhulumisane nomndoda.
Nxa kungathiwa qalisanini kutsha lina Zanu PF le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba.
Umbono wami leyi yindaba enzima babathube ekuthinini ngengoba nasesikhethe umbuso sesidlule kuma-elections sibe sokuthiwa khona yenzani lokhu nalokhu angithi ukuthi singene ku-election after every five years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozakha isicathula egumeni. Manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esibeyafuthe siba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlileyo ngesokufanele ukuthi ngihlale naphansi esitapuleni kwathintini angithi phela naphana nxa ngiwinami i-election ngingena ukuthi nami ngikhothele for the next 5 years bona ngabalungiselele ukuthi nabo bangene nxa kungabuya le miya ibuya i-election. U-president uyidika yananga ukukhuluma nabantu zonke izinto umama u-honorable Khumalo azivalisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bayazilungisa bekukwenjani ezifunwa yiyona leyo inhlanio yePoland ukuthi bazikhulumele kukhona ngane benabanye batho uma Khumalo ukuthi wena Mtambalo kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithi esilabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni yonaleyana kodwa nxa sizae sibe yithi thina sijaja ukuthi ubani loba nabo bafune ngababuye kuhlale phansi kulungisa izobalethe imibono yabo sithuthukise ilizwe lezimbabwe.
Thabisani Ncube, pho kumele kwenziweni kwenzethi kulungiswe konke okuhluphayo ezimbabwe?
Ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bafise iqiniso kithi and ayikho into ethembisa ibona ukuthi kukhona i-political party ekufisa ukuthi ilungise isimo esingakhona kungakhulunyiwa phandle nesikhumo esilawalabe ngikhona khona njengamanje ukuthi kanti kunganjani ukuthi bona bevodwa ngoba uba uNkomo siyamuzwa uyakhuluma but abasinikeza umhlahlandlela kwabona ezima-political party ukuthi kwenziwa i-way forward kumbe kubeka khona lapho sazi ukuthi mbrafusdala behlala phansi ukuthiwa kuyakhulunyiswana mara asiyiboni into enziwayo thina sivuthi makunje